Ya ingaphumelela ngoba labantu labana bayafindwa ngabanye abantu kodwa ke i 10 provinces asoze zilandele ngesizathu sokuthi so Congress ebizwe yi War Veterans Association kumbe i executive njalo i term of office ye War Veterans ibingakapheli lanqabela ama preparations ukuthi ngikhona beza kuya ku Congress yabo. So liyana kayisoze vele ibe lesisinto ngoba na ngiyabantu abazibiza bethu bangama elders ambawe church kodwa ke ku veteran side kakula ma elders.
Ya manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha njengoba siyazi ukuthi kulokudonselana amandla kusebandleni le ZANU PF yikho yini okungakuphazamisa inhlanganiso yama war veterans.
Ya kuyaphazamisa inhlanganiso yama war veterans ngesizathu sokuthi khona iwona ama war veterans asuke bezithathe bezenza abantwana be ZANU PF. I-ZANU PF lanxa ideologically lezaphu bayibo abafoma amaqembu lawa iZipra leZanda. Akisikho ukuthi khona sekumele ukuthi bebe le march say kakhulu ngoba i-War Veterans le constitution yayo. Ngakho-ke bona basuke bezilethe kakhulu khona ngale sebe-controller kwenzakala ngaphi phakathi kwe-ZANU PF. Bona bekwazi ukuthi khona labo bagijima beseceleni belapha.
Manje pho kwenziweni ngokubona kwakho?
Kunidakala i-dialogue kuphela lapho uJabulani Sibanda lokho akuphambanisile ku-hearing ngemva kwe-hearing exolisa nxa ukuthi khona utholakale elecala kumele ikhulume istori yakhe eyibeke nje ibe segcekeni lo ofuna ukuthi eyizwe le story le ihambe kuye upatron wama-war veterans ngupresident uRobert Mugabe kuzokuza njalo uminister of defence onguye okhangelana lezinto lezi ezombutho ngoba i-war veterans yabekwa ngaphansi kwe-Ministry of Defence.